So we seek a descender of VOA in Debele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba lamukela umsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nginobhala jikelele webandla lesiCC umnumzana Sengezo Chabangu usecatshile esesabela impilo yakhe ngoba kuthiwa kulabantu abafuna ukumsusela amanqe.
Uthrethenwe ngokubulawa yibo abalandeli lapho laba abasuthuse bathisela umama makhuphe endlini ungakhumbula ebhukela ngo-2018.
Umanyano weSADC izolo wethule umbiko wawo okhetho lweZimbabwe ongalasinqumo sokuba kwenziwe ukhetho kakutsha njengalokho kade kukhangelelwe ngabe-CCC.
Why then lingafocusi on kulokho ku-final report yenu and then you just make i-final report yenu yenze ungathi ukhetho lohamba kahle kodwa lina likwazi ukuthi ama-guidelines enu angazange alandele.
Abameli bamabandla eZimbabwe atshiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza ebhekane leZimbabwe kathesi kwezombusazwe ngaphandle kuphela kokuthi oluzaphuma okwenzwe ukhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe kungakhathalekile ukuthi ungumhlobo bani, silwisane lezanu PFC ikhiphe embusweni sibe sesakha umnotho welizwe lakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ozithi nginobhala jikelele webandla lesiCC umnumzana Sengezo Chabangu usecatshile esesabela impilo yakhe ngoba kuthiwa kulabantu abafuna ukumsusela amanqe. UChabangu ubikwa ebike lolu daba emapholiseni izolo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Kulabalandeli bebandla lesiCC abazondileyo ngemva kokuba uChabangu exotshise amalunga edale lePhalamende eleSenate kunye lamakhansila bonke abafika phose amachumi amathathu. Sixoxele sikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni laye othi usethwele nzima ngabantu abamethuselayo enkundleni zokuxhumana ebulenjini.
Angeke kungihlukumeze kangako because ongaziyo lokade ngilandelela akukho umuntu angazi ngimkhulumele eZimbabwe njengoba komthwakazi wena wesi inkulumo yami yakuqala eParliament ngakhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu bemthwakazi ngokuncitshwa amathuba abantu bemadebheleleni ngikhuluma ngiseParliament la ngendlela omama abatreatwa ngakhona ngakukhuluma lokho ngiseParliament wangithethisa uminister ngabamela abantu bakithi ngingami lapho kulomntwana owa kodwa i-boyfriend lana nge-truck wambulala wamhaba kwathini kwachawa isitsotsi ngayiphakamela leyo nto leyo ngithe noma ngispecial ngafonela omunye osebenza khona lana umfowethu Ezra Chisa ukuthi akungilandelele leyana indaba ngayilandelela ngaze ngacela ngenye mini public statement kubongameli ukuthi hayi ngicela wenze something ngomntwana lo. Namhlanje ubaba uChabangu mayesele nkinga njengoba ngikhuluma nawe njengoba uChabangu uku-hiding because uthrethenwe ngokubulawa yibo abalandeli lapho laba abasuthuse bathisela umama makhulu endlini ungakhumbula ebhukela ngo-2018. Kuthe zokunjalo waseza kimi wathi hey mfowethu nginenkinga la ngile issue le wangichazela indaba yakhe wangibonisa ukuthi nanka ama-threats okubulawa nanka i-security ithenga injani ngigime laphana kanti njalo kakwazi phela ukube lokhu ekhuluma ngoba indaba sisenkantolo ngoba lokhu uzosetshenziswa against yena. Manje ngingubani mina ukuthi ngale ukuthi hayi mfowethu othi ngiyikhulume-ke indaba yakho injalo ma ngabe ilihlaya bazoyihleka bayiye abantu kodwa mangabe ikukhona okukhona bazokulandela abantu. Ubaba uChabangu isono sakhe asifelayo yikuthi Dumisani uKansela Dumisani Nkomo umzukulu kaNyongolo umzukulu kaMdala wethu wathenjiswa ukuthi nguye ozoba ngu-deputy mayor wakobulawayo nama residents association akobulawa akuvumela khona okakujabulela wachiye kabakhuku trust yakhe uthe sechiyile kwakhutshwa abantu ukuthi abasuka ku-ofisi likamongameli uChamisa bafika bathi kuma-councillors asifuna ukuthi kuzwa indaba yokuthi lithi lizokhetha uDumisani noma ubani akho umuntu elizomkhetha kwazothathwa lo oseviziwe osuka emwenezi emaswingo kwafakwa yena kwathiwa uzoba ngudeputy mayor yiko lapha yonke le ndaba esuka khona so bese ngiyithula njani ke mina indaba enjalo ngoba ngiyayazi phela le ndaba ngihlala kobulawayo amakhansela zonke lawa ngiyawazi ngikubuzile konke lokho ngakuthola so hayi akungesabisi imsakazi ngiyababona bonke laba abaphonguba ngothathekile eh ngihambiselana umlayezo kuKhalipani eh mina uKhalipani ngumntanami kwathini kwathini malifuna ukumbulalela khona lokho hayi ngibulalana ngilandaba abahambe beyokufala ngilandaba lakho lokho mina
ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi uNomzana Jabangu uthi yena amalunga edalele eParliamente kumele bahambe bengayekela bazaxotshwa kuliqiniso yindlo
liqiniso ukuthi abantu abakhethwayo ukuthi basebenze njengama councillors lalabo abakhethwayo ukuthi bebe ngabameli babantu edale parliament kuphangelelwe ukuthi bayosebenza abantu babengakhethwanga ukuthi bahlale phansi bahole nje kungasetshenzwa abantu bethu bayadubeka amasuweji ayapupuma imigwaqo akukhulunywa yonke nje into iyakholapsa elizweni akula sikhathi ke sokuthi abantu bapolitika abantu abavuke bayemsebenzini bazosithola isikhathi sokwenza ipolitiki akuzukwazi ukwenza ipolitiki kudubeka abantu ngapha especially local government because yiyo civili eyiwe phambili ngokulokhuza ngokuthunyelwa izidingo ebantwini.
Hello ke ngumnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Jabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Umanyano weSADC izolo wethule umbiko wawo okhetho lweZimbabwe okugcina ongalasinqumo sokuba kwenziwe ukhetho kakutsha njengalokhu kade kukhangelelwe ngabe-CCC. Linhlanganiso ithi lanqa kwakulengxaki lapha lalaphaya ukhetho lwaqutsha ngokuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ngoba iSADC siyazi ukuthi at the end of the day ngabantu labana who look after ababhekanayo and make sure ukuthi ba maintain ama status quo abo ngoba bayazi ukuthi kusasa kukibo and therefore they try ba protectana laba bantu akungimangalisi
sabona i-preliminary report yayingani ibukhali but i-final report isithundubele ungathini wena ngakhonoko
ngiyazi ukuthi ukhuluma nge-preliminary report eyoqala but ma ufunda leyo uyabona ukuthi bayamenshina ukuthi ama stakeholders akomplaina ngalokhu nalokhu nalokhu ya always izinto abazikhuluma kule report yokuqala yenza abantu bacabanga ukuthi akusho ukuthi final report izobe strong ikhuluma ngodaba lokuthi kumele kube le re-election but ma ungananzelela even isikhathi sikaMgabe iSADC always at the end of the day i-report yayo izofoma ukuthi ya wena kulento ezithize esibona ungathi zingafuna ukuthi zi-improve on but overall njengoba uyibona le final report ithi ama elections were peaceful free but lapho nalapho kumele lilungise udaba olunje loluthize so lokhu kade kucatshangelwa abantu be-CCC ukuthi hhayi kuzoba iSADC izorekommenda ukuthi ukhetho lwenziwe kakutsha hhayi abakhohlwe ngakho lokho.
Ungasitshela ukuthi uthini wena ngendlela iyasetshenziswayo ukucubungula ukuthi kuze kuphume i-report yona le?
Ye ma ukhangela principles and guidelines governing democratic elections awe-SADC kusobala and i-report yabo le iyakuveza lokho but ekugcineni ku-conclusion yayo ayisho ukuthi ukungalandeli lawo ma-principles lama-guidelines kunida ukuthi ukhetho lwenze
wenziwe again. But ma ungakhangela ama guidelines akhona akhuluma ngendaba ze free and fair elections that are credible, that are peaceful, and the mouse see deep bakhuluma ngendaba ze diaspora vote esingazange siyithole okubeni uma iZimbabwe is a signatory to a SADC kuwo lama guidelines ukuthi bazolandela lawo ma guidelines kodwa uthola ukuthi kule Patriot Act evimbela abantu ukuthi i freedom of expression eyiyona ipart into eqhakathekileyo futhi kakhulu kukhetho ukuthi abantu kumele babe free ukuthi bakampaigne babe free ukuthi bahlangane ukhangele izinto ezifana le media. For instance, ukuthi state controlled media kufanele ukuthi ibe fair inikeze abantu bonke amaparty wonke same opportunities. Okay, lilama guidance, lilama principles zenu angazange alandelwe. Why then lingafocusi on kulokho kufinal report yenu and then you just make i final report yenu yenze ungathi ukhetho lohamba kahle kodwa lina likwazi ukuthi ama guidelines zenu angazange alandelwe.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Virginia khona pha kwele Melika. Abameli bamabandla eZimbabwe yachiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza ibhekane leZimbabwe kathesi kwezombusazwe ngaphandle kuphela kokuthi kwenziwe ukhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi urhulumente weZANU-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalungu amabandla aphikisayo lokusetshenziswa komthetho amapolisa amasosha lephalamende ukugcwalisa izifiso zeZANU-PF. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa umnumzana Trustin Dlovu uthi osekusenziwa iZANU-PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa.
Umhlolo owenzakalayo eZimbabwe nako ke uSpeaker of Parliament usethatha nje incwadi eyi-fraudulent letter, incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu ebese uthatha izinqumo ngaleyo ncwadi.
Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe okwakhathesi zadalwa iZANU-PF ngakho ngeke zilunge iZANU-PF ilokho isasekhona.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe kungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi, silwisane leZANU-PF sikhiphe embusweni sibe sesizakha umnotho welizwe lakithi ukwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlala kahle.
Obemele intsha ebandla lezaphu kule ingxoxompikiswano umnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe kodwa ukuze lwenzeke kufanele uqalwe kulahlwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi.
Indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba isadathi likhiphile ireport yayo sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene kube yibo mhlawumbe abafaka iZEC o ama-observers phambi kokuba yasekise ukhethweni mhlawumbe ushintsho lungaba khona.
Umnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli.
Abantu bafanele bephume thina even ama-small parties siqalisele ukutshengisela i-government ukuthi siyakhala hlobonengi bethu. Inkinga esiyibonayo okwamanje ukuthi thina eZimbabweans siyasaba, there's so much fear.
Omela ibandla leZANU-PF yena ubengekho kule ingxoxompikiswano loba nje ubenxusiwe kodwa kumkhokhelo walelibandla njalo engumongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa usekubeke wacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi uza kuba lolunye ukhetho kumbe uhulumende womanyano kabakhohlwe baphinde ngoba lokhu ngeke kwafa kwenzeka. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxompikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe. Imele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngiwuThuso Khumalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi luthi uZulu kumele akhangelele izulu elilolaka elizakuna lamuhla kusukela emini. Lolu gatsha luthi uZulu kumele abone ukuba uba endaweni ecatshileyo ngoba leli zulu lilomoya lombane. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa eHarare abophe uPersuad Kaseke obentshontsha ama number plate emota zamahofisi kamongameli ewafaka emoteni ezintshontshwe phandle kwelizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu ngekumbono elithumele ngeWhatsApp.
Bonani kuStudio 7 njani basakazi bonke bakaStudio 7 abalaleli bonke bakaStudio 7 shuwa kathi uSengezo ngakuthi sisizwa lapha khona uthini ngento yasenzeleyo nephathini yena ngakuthi athi angasafuni triple safe andashedele emuva and kakhanya ukuthi uthengiwe yizana ngoba uSengezo ngethi elindebele sachaya umbhuqazwe egugrawundi safaka ngaka ngekugrawundi kodwa yena isapoti izana ngoba ngayikhipha amalungu amangaka ephalamende futhi kusebenzeka iphathi izana ingabi labantu ebachallenjayo ephalamende kube izana edezele zelaye kodwa kabe lenhloni into esindlebeni abe lenhloni lomntana nentombazana so isibonisa ukuthaba ngasuwo sakhe ambona isihluko esingakasenzileyo kanti uchamisa seze wababhoycote ephalamenti ukuthi izane zenzele umathanda and akuya ngendlela ade ngenza ngakhona akuya ngendlela uchaba ngazama ukuzicontrola into ayenzileyo imbi kakhulu. Siyabonga
sanibonani sanibonani kustudio 7 njani kodwa hayi sile sisaphila kholeni la e-South Africa ndihlala ethembisa heyi heyi sayangeka sayangeka yazi kunomfowethu lo wathi uKhaliphani Phuke hey ngimthembile noma ekhuluma nje ngizwa sengathi indoda epolite ekhuluma iqiniso but namhlanje ngimbonile ukuthi hayi Phuke naso umuntu oneqiniso kanti waye bengazama ukwabo behlukane nento esifana nalezo waye wazi wazi yangisa uPhuke hayi uziyangisile straight yazi bengingacabangi mina ngisumlandeli wezepolitiki kodwa ke iStudio 7 ngiyayilandela kakhulu kodwa ke uPhuke sonke isikhathi nje noma ekhuluma bengimlandela kakhulu futhi into ikhuluma ngiyizwa iliqiniso kimi kodwa kwamanje hayi ungiprove wrong futhi le audio lena niyifunde niyifunde lapho yazi ungiprove wrong uKhaliphani Phuke wrong bengimthanda kakhulu ujaha lo ngizitshela ukuthi ngelila uzabe khona ngoba mina bengigcine yena ahamba nabomonzora wahlukana nomonzora wahamba nomamkhuphe umamkhuphe washiya wathi uyasesiya kusisiswi ngemva kwalokho azange ngiphinde ngimuzwe akhuluma ngokuthi kuliphi iqembu manje sevuka ngalokho hayi uKhaliphani Phuke naye waziyangisa yo
Studio 7 siyabonga indlela esethulela zona izindaba. Ngizokhuluma ngendaba kaChabango oChabango yendoda lesibindi kambe phezu kokudubeka kwabantu bezimbabwe kangaka kunjena nje abantu bagcwele umhlaba wonke bezama indlela zokuziphilisa baphuma abantu bazama indlela zokuthi mhlawumbe bangaphila ngcono abasezimbabwe lapha babamba nzima kangaka sithole uChamisa ukuthi azame ukusikhulula kuleso simo sobunzima uChabango uyasibisela edakeni uChabango uruisana lama-citizens ulwa lamazimbabwe wonke ejikelele wonke ongaphandle kwelizwe uChabango njengokuthi uyamzonda ulwalaye kusemobi ngendlela edlulezana awulesibindi lo mdala lo ulesibindi uChabango angazi ukuthi uphiwe malini leyo yemphambanisa ikhanda ngale ndlela ngiyamesaba kodwa okusalayo akukho kungapheliyo akukho kungapheliyo langathize nje lizomtshonela ngoba kunoma kuyingabe kuyiyo imali leyo kodwa ukuthi uzohlukumeza imphefumulo eminenkangaka ngenxa yemali layelowo mdenda angamanamukele nje ukuthi ngoba ubani uthe sokuyikhonoko vele kungumthetho wangakhona lo umthetho wezimbabwe upholile kodwa okusalayo akukho kungapheliyo akukho kungadluliyo langathize so lesikhuluma nje sokuyistori ngiyabonga
siyabingelela abalaleli nabasakazi bethu sibonga umsebenzi omkhulu kangaka enisethulela wona yazi indaba kalo ubaba okuthiwa nguthabango novele ngumama ngazi ngoba kwenza kwakho kusenza ukuthi ngomuntu oyindoda kusenza ukuthi ngomuntu ongumfazi hhayi kahlukumezi i-TPC uthabango uhlukumeza abantu abavotileyo ngoba i-TPC kuze kungene amakhansila khona ngale lama-MPs ade kuyukuthi kuvote abantu uthabango kahlukumezi i-TPC uhlukumeza uzulu abantu bezimbabwe akakazama ukuzinika amakhwapha njengomuntu omdala nxa kuyukuthi ade sebona nokuthi ku-TPC kakho akusahambi ngendlela yena afuna ngakhona kanti kaboni lapha e-South Africa ukuthi abantu benzayo i-South Africa nxa umuntu esebona ukuthi iphathi le ayisayenzi ngendlela afuna ngakhona iyafomu yakhe iphathi eceleni abamthandayo bemlandela wehlulwe yini yena ukuthi avule yakhe iphathi bemlandela abamthandayo eshiya abantu bezihlalele ku-TPC sesikhathele thina ngangothabango lo labo bona babanye abanye bakhe bona bokuthiwa ngophugeni sikhathele ngabo thina sisebenza nzima silela sigxuthi lapha njengabomvundla ngenxa yokuthi asikhwele izweni lakithi futhi mhlawumbe kuzolunga ekhaya bona khona besenza kuthiwa waste bethatha izimali bezifake ezikhwameni zabo hhayi kuyayangisa lokho elikwenzayo manje kuyayangisa lihlukumeza uzulu wezimbabwe alihlukumeza i-TPC sesekufuze beyazi ukuthi lihlukumeza uzulu alihlukumeza i-TPC ake lifunde manje ngale mali oyiphiwe yona asiza ukulahla uze kufa iza kuphelela phandi laphakathi kwesikha uyidla wedwa futhi abantu bakho uyabancitsha ayonto niyayiyangisa shef
sabona sabona Studio 7 sabona mbulise wonke abasakazi linjani basakazi abahle kanti kwenziwa yini ukuthi abantu basesintwini bahlale bengazi into abayidingayo empilweni ngoba uma sibona lowo baba lo obhiliza i-CCC angazi olowo baba ngabe le moli oyifemili yakhe angazi kodwa-ke uma engubaba impela le moli angazi ukuthi yona imoli yakhe ithini uma ele femili abantwana ingane yini umfazi angazi ukuthi bona bathini ngale nto eyenziwa ngulo baba akalwi le-CCC kodwa ulwa lelizwe nje lonke ngoba leli gama elithi CCC liripresenta abantu abaphikisana lentando yezanupiwe so yena ngezinye indlela uphikisana lentando yabantu ayi abantu bayaxaka abantu bakithi baxaka kakhulu kakhulu baxaka kakhulu angazi ukuthi yini le nkulu ayitholayo lo baba nongokubhidliza i-TPC angazi ukuthi yini impela ayitholayo angazi ukuthi ufuna ukuprovani kahle kahle
salibonani 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 ku-Studio 7 labalaleli bonke lo okhulumayo ngudalubuhle Ndlovu cela zifunde phela nezethu iy'ncwadi namazwi ethu ezwakale ngoba eyi into eyenzakala ekhaya mani ngizivunguvungu ma umdenda uqhamukaphi babona umdenda labothabango abantu bokuthengwa bonke labo abantu abathengwe bonke labo ukuthi bezodisturb ama-opposition party ngoba balandela izanup f ukufuna kube yi-one estate party ezimbabwe so cela ukuthi beyeke into le abayenzayo ngoba bazwisa abantu bakithi ubuhlungu umthakazi angeke ukuthola ukukhululeka ngalaba abantu abadala igugurawundi bona lokho bebasapota besiya phambili besiphile izimali zabo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingathuki baningi abantu abasibhalela incwadi besithumela ke lama audio lapha bengani bathethisa bayathuka hayi siyacela lingani liyabeka phansi lingathuki udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika
Mhlaka 8 kumfumfu kuyona le inyanga, iqembu leHamas lihlasele abahlali beIsrael ngazonke liseGaza Strip sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane abagoqela izizalwane zeMelika ezilitshumi lane. Ilizwe leMelika liyakusola ukuhlaselwa kweIsrael liqembu lamalwecatsha eleHamas. Ukutsho umongameli Joe Biden ekhuluma kuhlelo oluthiwa Meet the Press kumabonakude we-NBC Umabhalane kahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken uthe okwenziwe yiHamas yikuhlaselwa okukhulu okungakaze kubonakale elizweni le-Israel selokhe kwaba lempi yeYom Kippur ngomnyaka ka-1973 lanxa kulo mahluko. UMnumzana Blinken uqhubeke wathi amalwecatsha la abeqophe abantu makhaza abe-Israel kudutshulwa abantu ezitaladini, emadolobheni, emizini yabo. Bedudulela abantwana, abesifazana, labesilisa emngceleni weGaza. Kuthunjwe owasinda ekubulaweni kwabantu ngesikhathi seHolocaust, osehamba ngoncedo lwesitulo sewheelchair, abesifazana, labantwana. Isiphathamandla sezomvikela eMelika sithe iHamas idale isihluku ebantwini beIsrael esifana laleso esenziwa yiISIS. Kutshiswe izindlu, abasakhulayo babulawa emcimbini womculo. Uthe ugatsha lwezomvikela lusebenza ngesiphangephange ukuthi luphathise ngokudingakalayo e-Israel. Umabhalane obona ngezomvikela, uMnumzana Lloyd Austin, uthe iqembu le-USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group lihamba ngomkhumbi lilubhekise e-Israel. Ekhuluma ngokuthi ele-Iran lingabe liphathekile yini ekuhlaselweni kwe-Israeli Hamas, uMnumzana Blinken uthe asinalutho olukhomba ukuthi i-Iran ibiyingxenye yalokhu, kodwa siza kuhlolisisa njalo sizahluza impumela yokudingisisa kwethu. Uqhubeke wathi, kodwa siyakwazi ukuthi i-Iran ilobudlelwano le-Hamas lokusekelana thile. Lokhu yikho okwabangela ukuthi sisebenze nzima ukwenqabela lelo lizwe ngenhlelo ezigoqela ukwethulela izijeziso abe-Iran abangamakhulu amane lamankampani edlula inani elifanayo ngenxa yezizathu ezifana lokuxhasa iHamas. Ilizwe leMelika lizimisele ukunikeza lonke uncedo kuhulumende labantu be-Israel, kutsho uMongameli Biden. Akula sizathu sokuvumela uchuku lwamalecatsha. Ele-Israel lilelungelo lokuzivikela kunye labantu balo. EleMelika lixwayisa abalenzondo e-Israel abafuna ukungena ngenxeba kulolu daba ukuthi bengalokothi bekwenze lokho. Usekelo lweMelika kwele-Israel luqinisaka njengedwala njalo alunyikinyeki, kugqiba uMongameli Biden.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Makiti Lenja sebexolelene kathi kungani singaxolelani kubuza umuyi uLucky Dube. Esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Singezo Chabangu ulandula ukuthi nguye use ngiyaphinda njalo umnumzana Singezo Chabangu usecatshile ngoba esesabela impilo yakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngilifisela impela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni kodwa silazo ngo 7:30 nsuku zonke.